Omunye wabakhala ngohlupho lolu ngumnumzana Mandla Nkosi Modenda oyisakhamuzi esigabeni seChisuma othi amakilinika emaphandleni kawalamithi njalo lentengo yokuzelaphisa ezibhedlela ezizimeleyo ilukhuni.
Umkhuhlane njengabo BP, otshukela, umkhuhlane njengeyamehlo, amaqolo, amadolo, amafici. So imkhuhlane njengabo ngqondo imkhuhlane esihlupha emakhaya, so asitholi i-treatment ekwanileyo ukuthi sisizakale.
Omunye wabaphathekileyo emzimbeni ngumnumzana Philip Ncube oleminyaka engamathumi ayisitshiyagalombili lengxenye 82 othi uphila nzima.
Ngibulawa zinyawo, konke amadolo, konke isiqolo, isisu, ikhanda, kade samehlo kasaboni, ngumuntu nje osetshone hlezi kuphela.
Omunye njalo ongaphilanga ngunkosikazi Florence Mkandla owesigabeni seHlanganani esidobe.
Kathesi kangisakwanisi ukuba ngusobhuku sokuthithi hhayi sengisiyele ukuthi bangenise umntanami ukuthi abe ngusobhuku ngoba ngisakwanisi ukuhamba.
Uncube uthi loba besiya emtholampilo bafika badluliselwe phambili ukuyahlolwa emtshineni kuhlupheke imali yokubhadala.
Ukuthi akubone udokotela uyabe funa imali thina ngakhona kathi alenelanga la fulathi yasibuza sokuthi umtshina onjalo use-Richard Morris esibhedlela khona.
Isikhalazo sakhe sigcizelelwa njalo ngukhansila wekachechethe umnumzana Disney again Moyo othi baningi abaphathekileyo emakhaya kodwa ngesimo semali bagcina bedlula emhlabeni besemakhaya abo.
Njengekhensa yona umuntu udlagive up uhlazidele ngenxa yokuthi wakwazi ukuthi ikhensa kayelapheke, kodwa kungabe kade ethole imali umuntu lowo kade ezakwazi ukuthi ahanjise noma ayenze i-chemotherapy lesasiyize eyenzakalayo kwezindawo.
Umoyo uthi isabelo phose sonke semathebhelele noto selabantu abalemikhuhlane efana nebalisiweyo, ngakho kuyadingeka ukuba uhulumende ahlenge uzulu ngokubelaphisa. Inkulumo yakhe isekelwa luphenyo lweZimbabwe Vulnerability Assessment emaphandleni akulesi sabelo olufakaza ngohlupho lwemikhuhlane kulindawo. Ngokomzekeliso bathi inani labantu abangamathumi amathathu lesithupha, 36% baphila negcikwane le-HIV, kwande njalo imikhuhlane yethukela, e-high blood pressure, izithuthwane, ezinso, ufuba, izinyawo leminye. Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezempilakahle, umnumzana Donald Mujiri yehlule ngoba engabe phenduli imibuzo ayithunyelwe ngumsakazo lo. Kodwa uhola isabelo lesi umnumzana Richard Moyo uthi sokwasungulwa ukwakhiwa kwesibhedlela esizamela isabelo lesi eLupane esizahlonyiswa ngemitshina yalezi nsuku. Ngimele iStudio 7 ngisekachechethe eWange ngilokuthaba Dlamini.